Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Umuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhlaka 20 kuNhlangula 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kulembono ehlukeneyo phezu kodaba lokukhethwa kwamalunga edale elimqoka lebandla le-MDC ele-National Executive Council okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa.
Ukhanya ngani abantu bekhalela ukuthi uPresident Chamisa akhe iqembele ngani liqinile seliphumile manje akula ongabe eseselo kumangala ukuthi ilizwe liya leZimbabwe liyabuya yini liyakhululeka.
Isisindo semali yohlobo lwe-RTGS dollars qhubeka siwohloka lanxa imali le iqathaniswa le-dollar leMelika.
Asazi ukuthi iZimbabwe iza kufika ngaphi. Ukusimuthisa ukuhla engcwe 1 is 100, asazi. So kuyesabisa sibili
kuhlelo lwethu lapho esikhangela khona imbali yebandla lezaphu lokuthi kanti vele kungani ingaqakathekiswa ezikolo. Namhlanje siqhubeka sixoxa lo mnumzana Strike Mkandla oyisiphathamandla sebandla lezaphu.
Lapho kwaliwa khona okuzwayo sehulungu lephezulu i-National NDS kusiza ngapha ukuthi ngoye kusiza phansi la. So izaphu yiyo elwayo e-National NDS. Zanake ngisithi i-National NDS athelela kwempumala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulembono ehlukeneyo phezu kodaba lokukhethwa kwamalunga edale elimqoka lebandla le-MDC ele-National Executive Council okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa. Abanye abasekeli baleli bandla bamukele ngenjabulo ukukhethwa kwenkokheli le eza kuba njalo ngamalunga edale lokulingiswa ele-cabinet kumbe i-shadow cabinet ngesilungu. Abanye ngabasola abakhethwe labo ngoba bengelasikhathi belezikhundla ebandleni njengalokho okuthiwo yisisekelo sebandla le-MDC. Labo ngababalisa igqwetha unkosazana Fatsai Mahere wancintisa ezimele kukhetho lwedluleyo efuna ukuba lilunga ledale lephalamende kodwa wanqotshwa osephiwe isikhundla sikanobhala wezemfundo. Lo mnumzana Daniel Molokele oseza kuba isikhulumeli sebandla. Abanye abaphiwe izikhundla nguChamisa babalisa umnumzana Douglas Monzora oza kuba umsekeli kanobhala obona ngobudlelwano lamanye amazwe, lo mnumzana Elias Muzuri oseza kuba ngunobhala wezabelo. Phansi kwesekelo sebandla le-MDC uChamisa ulamandla ukukhetha linkokheli egcwalisela leyo eyakhethwa kumhlangano we-Congress. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli sikaChamisa umnumzana Nkululeko Sibanda ukuze sizwe okunengi ngalolo daba.
Abantu abatsha kuhlanganisela uAdvocate Mahere ongusekretary wezemfundo, umnumzana uJacob Mafume usengene ku-elections, kubuye kube lo former vice president for committee usengene usebenzela ku-directorate ye-ofisini kapresident uNelson Chamisa.
Kwezokwethulwa kwemibiko lapha sibone kungena umnumzana Molokele.
Yeah. Kungene u-Honorable Daniel Molokele, siyamazi ukuthi nguwe wange, ube ngu-former vice president we-Zimbabwe National Students Union ezinasu, njalo siyazi ukuthi kungena kwakhe e-parliament usebenze kanzima esewange ukuthi athole isikhundla lesakuso manje.
UChamisa uyabathemba mpela abantu abakhethileyo laba, uthi yilo iqembu azanqoba lalo.
Ambonani ngi-confidence enkulu njalo badinge sazi ukuthi uzama ukwakha iqembu angangena nayo uhulumende limncedise ukuthi ilizwe liphumelelise kakahle. Ngibone ngani njalo okunye okusegcekeni ukuthi nxa sikhangela imbiko evele ebantwini manje kukhanya imbiko leyitshengisa ukuthi banengi abantu abakuthabela lokho kwenziwe President Chamisa xaxakela amabizo lawa awafake ku ezikhondleni.
Umnumzana Douglas Monzora sizwa kuthiwa uphiwe isikhundla sokuba ngumsekeli kamabhalane obona ngobudlelwano lamanye amazwe. Bakhona bathi ube mele aphiwe isikhundla esiphezulu kwalokho, ungathini nga leyo mbono?
Akulazikhundla eziphezulu kwezinye kubandla le MDC, uPresident Chamisa wakha ibandla labantu abalinganayo balemisebenzi efanele yenziwe ebandleni. Kukho umsebenzi ophiwe ubaba uMonzora, ngibona umsebenzi oqakatheke kakhulu, njalo siqhubekela siya phambili uzoba ngumsebenzi ozaqakatheka kakhulu, ngoba siyazi ilizwe laseZimbabwe lilwisana nokuthi sithole ubudlelwano obuhle lamanye amazwe.
Mazwi bani ongathanda ukuwatshiyela abalandeli benu?
Abalandeli be-MDC lamaZimbabwe nonke jikelele fanele ananzelela ukuthi uPresident Chamisa usezimisele ukuthi sibange sitshe sesingena kuso sesizoqhubeka ilizwe silise phambili, sincedisane lezikazi le-Afrika ukuthi silungise indaba zenotho, silungise indaba zokubuswa kwelizwe libuswe kakahle. Ngakho bangalahli themba, kukhanye ngani abantu bekhalela ukuthi uPresident Chamisa akhe iqembe lingani liqinile, seliphumile manje, akula ongabe eseselo kumangala ukuthi ilizwe liye leZimbabwe liyabuya yini liyakhululeka.
Lo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa, ubekhuluma ecingweni lontungamile Nkomo we-Studio 7 ese-London. Ngameli Emerson Mnangagwa okule Mozambique emhlanganweni we-US Africa Business Summit usekhuthaze amazwe ezwekazi le-Africa ukuthi asebenze ndawonye. Umnangagwa utshele onozindaba ukuthi ube lomhlangano omuhle kakhulu njalo othembisa ubudlelwano obuhle leMelika ngemva kokuhlangana lesiphathamandla sikahulumende weleMelika umnumzana Tibonaki. Kodwa uNagi yena uthe utshele uMnangagwa ukuthi kumele amasotsha abulala abantu nyakenye lasekuqaleni komnyaka wonalo bajeziswe. Eloba ebulenjini beTwitter uNagi uthe uphinde watshela uMnangagwa ukuthi kumele abe lenhlelo ezibalulekileyo ezokuvuselela umnotho welizwe. Idola leZimbabwe seligugudeke lafika ezingeni elibi njalo abantshintsha imali emkambo wensitha kulezi nsuku sebethengisa idola leMelika elilodwa ngama-RTGS dollars alichumi kusiya kwalichumi lanye. Kunsukwana ezedluleyo idola leMelika elilodwa belithenga ama-RTGS dollars aphakathi kwayisithupha kusiya kwayisitshiya kalombili. Ukuwa kwedola le-RTGS lokhu kudale ukukhwela mahlayana kwentengo yokudla lempahla etshiyeneyo ezitolo osekubangele ukuthi uZulu adle imbuya ngoluthi. Isinkwa lanxa singatholakali ezitolo eziningi sesiyi-6 RTGS dollars kwezinye indawo. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Kelvin Manduna.
Kuyesabisa mumzana, kuyesabisa especially because kukhanya ngani abaphathi be-economy abala idea as to how to address the problem. In addition, kukhanya ngani they are not in agreement amongst themselves. Umangunji ukhuluma okunye, umthulincube ukhuluma okunye ukuthi how will they provide the solution. So asazi ukuthi vethu izakufika ngaphi. Ikhisimuthi sizakudla engxe 1 to 100 asazi. So kuyesabisa sibili.
Kuyaphetha ngani okuyinto lokhu Manduna?
I think into primarily eyenzakalayo is a crisis of confidence. Abantu abala mashua lale mali RTGS. So because abayifuni, baya belokhu bengathola ama-RTGS, they are quick ukufuna ukuwatshintsha into ama-US dollar or other currencies. So I chone lose I value ama RTGS lawa. The other matter causa lay lack of confidence. As you can see, ama policy makers were to buy change ama policy every month. So akula certainty u market. 1 month bad still ukuthi hayi abalethe currency entsha, next month sebe tshintshile, Zimbabwe is getting a new currency. So akuna umuntu ole confidence ukuthi what will happen from 1 month to the next month with the current policy makers esilabo. So into lezi combined they are undermine i currency yethu. Yikho libona lokhisiwa. So noma bengalethe currency entsha izalandela the same process is this one and previous currencies before this as far as I'm there.
Uhulumende uthi inflation isifike ku 97.85%. Oke waba ngumphathi ntambo ezemali umnumzana Tendai Biti uthi inflation ikubo 500% khonapho. Kuzokuthi umnumzana Steve Hank ingcwethi kwezenotho ohlonitshwayo emhlabeni jikelele. Yena uthi i-inflation yeZimbabwe isidlule kancane kubo 300% khonapho. Wena ngokubona kwakho i-inflation ingapi?
Inflation ikonke amafiga lawo akhulumelayo ngoba it depends ngema-calculations akho and all these individuals basebenzisa ama-methodology atshiyeneyo. I-RBZ ile methodology yayo, which is what produces ama figures law of 97%. Kodwa ngathi mina eyami ifiga ngiyakhangela estratini uthi yini okwenzakalayo, ungakhangela isinkwa ukudla and kuyakutshengisa price inflation uthi ihamba njani, and from there you can also see le rate lethu ukuthi litshintsha njani. I suspect mina the figure of 250% is more accurate than e 97% leyo.
Alo ke ngumnumzana Kelvin Manduna ocubungula ezombusazwe njalo uqhuba izifundo zakhe zaphezulu eze PhD eHoward University khonapha kwele Melika. Ubexoxa ecingweni le Studio 7. Iningi lezalane zeZimbabwe eselihlala kwele Bilitane lithi ukubaleka kwele Zimbabwe ezakwenzayo zizocela ukuphephela eNgilandi kwaziphakamisa ngoba sezenelisa ukufunda lokuthola imisebenzi njalo bayavunyelwa ukusebenza, kukanti iningi labo sebeyakhile sebeze bebe lemuli khonale emazweni. Intatheli zindaba eStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseBilitane.
Ukucela ukuba isiphepheli bekuyiyo indlela iningi labantu baseZimbabwe elangena ngayo kweleBilitane. Lanikwa incwadi zokuhlala kanye lokugcinwa nguhulumende laphiwa lezindlu zokuhlala. Unkosikazi Lilian Moyo ngomunye wabangena ngale indlela eNgilandi uthi uba isiphepheli kwamnceda kakhulu.
Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ngagcina ngikwanisa ngenelisa ukufika kuleli lizwe. Ekufikeni kwami njalo kwabanzima ngoba ngafika ngaba isiphepheli, ngahlala isikhathi eside izinto zingalungeli. Uthe mase kulungile uNkulunkulu ngimbonge njalo ngoba zalunga, khona manje ngizihlalele ngilabantu abamathathu.
Umnumzana Themba Joe omunye njalo weZimbabwe uthi uhulumende weBrithani umtshayela ihlombe.
Mina ngafika lapha ngo-2002 ngibalekela uRobert Mugabe. Ngafika lapha ngamukeleka kuhle, ngihleli ngikhona lapha selokhu ngafikayo angikaze ngibuyele ekhaya ngoba ekhaya izihlobo zonke sezafa. Sengile muli yami khonapha ngathatha unkosikazi ngowase-Uganda sesilabantwana bangu-4.
Unkosazana Beauty Ncube usehlala edolobheni le-London uthi ukuba eBilitane kumphucule kakhulu.
Ngafika kwele Bilitane ngo-2004 baqala bangcitsha amaphepha kodwa bagcina bengigcina endlini yenasa ngisamelele i-apili yami. Ngawathola-ke amaphepha ngo-2007 ngasengena esikolo njengomuntu owayengafundanga, ngagcina sengifundela ukuba ngunesi. Sengendela ekhiweni njalo ngilabantwana ababili. Usuku lwama-refugees luqakathekile kimi kakhulu ngoba impilo yami yahle yatshintsha for the better ngokuba yisiphepheli.
Noma nje ungayisibo bonke abacela uphepheli abahlukunyezwayo, iningi livame ukukhanda indaba zokuthi bahlukunyezwa ukuze baphiwe ingwalo zokuba yisiphepheli. Kodwa ke kulabanye abathi bangakulandisela ababhekana lakho okwabenza babaleka elizweni, lawe uzobona ukuthi lolu asilodaba lokucandela ukuthi umuntu athole nje ingwalo. Unkosazana Nomsa Dube ngomunye wabahlelwa ubunzima bokuhlunyezwa waze wadlwengulwa.
Ngo-2002 ngashaywa ngabanjwa iganavu ngama-youth ezanu ngabalekela kule South Africa komakhelwane. Ngifika ngapha komakhelwane anti wangithengela ithikethi hamba ngaya kwale UK. Bangifika e-UK bangenzisa i-counseling ngoba vele ngangingekho right. Ngangeke ngize ngisebenze, ngangeke ngikwazi ukuthi impilo yami yakuphi, bengizoba nje yinto or bebezothiwa kwendaga ngizibulele ngoba bengi-traumatize ukuthi bengithi uma ngihleli. So babona ngathi nampa sebesiza, sengingcono kakhulu, ngiyasebenza kuleli.
Umnumzana Phanyika Karimanzira wenhlanganiso ye-Right to Remain le-Raw ezincedisa iziphepheli kwele ngilandi ubonga usuku lokunaza iziphepheli emhlabeni wonke jikelele.
Kuleli viki sinanza i-Refugee Week, ngithanda ukuthi ngithi siyajabula ukuthi sanceda abaningi baze bathola amaphepha. Yebo-ke basesekhona abangakatholi kodwa sebebalutshwana. Sizaqhubeka sisebenza labo-ke bona labo, ikakhulu izizalwane zaseZimbabwe baze bathole labo amaphepha okuhlala lapha e-UK.
Kusobala ukuthi labo abacela ukuphephela kwele Britain baphiwa le ncwadi zokuhlala kwabasiza kakhulu empilweni. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi umholi wenkampani yemithi yezibhedlela iNatfarm umnumzana Newman Madzikwa utholakale elecala lokukhweza intengo yemithi wagwetshelwa ukuhlala entilongweni okwenyanga ezilitshumi lane. Iphephandaba le-Chronicle lithi umphathintambo wezemfundo ephakemeyo umnumzana Amon Murwira usetshengise ukujabula kulandela ukuvulwa kwenkampani ezalondoloza inhlanyelo yenkomo kumbe isimen ngesilungu. Okwamanje ke sengilichiya ke ezandleni zabalaleli bethu. Lina ke balaleli bethu elisithumele imilayezelo yenu nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Umuntu omdala njengomgwadi esibadila ngiba bafana abafundileyo bekhuluma ukuthi i-US dollar liqotshwa ngama-sanctions. Uyakhohlwa ukuthi i-US dollar aliqotshwa ngama-sanctions but liqotshwa ukuthi qotshwa ukuthi asiproduce njenge-country. Siyenza ukuthenga i-foreign currency iqotshwa ukuthi siyathenga kasithengisi eZimbabwe. Fuze afundiswe ngabantu bezanu PF ukuthi eZimbabwe fuze sithengise lathi endani ukuthi sihlale sithenga.
I-Studio 7 wasakazi ngiyabingelela, sicela ukuthi nathi ma sifakile vela ama-recordings ethu bantu enkosi lowavule ngoba lowavuli siyafakala izijule sebe silalele kodwa singawezwe dlalo. Ngingumandla enkosi ngikwela eBotswana mna ngiteshi ufisa nje ukuthi ngabe lizwe liyalunga nje kube le mali yakithi nje kumbe nxa ukuthi ungamelika kwanisa abeke intambo phansi anikeza abanye abakwanisayo ngoba thina nathi akukho mnandi kwamanye amazwe esithezi khona kwele Botswana kunzima ayisukuthi kulula seze kwana ibonakali bonakala nzima uma uthi sasebenza subaleka futhi.
Sanibonani bantu bakithi, ninjani nonke? Hayi bantu bakithi, sibonile izwe lentshoka lishona liziya phansi bantu bakithi. Hayi zima kwakhona kufika bantu bakithi, kodwa leli lizwe kahle kahle lona lishota ngomongameli. Umongameli alinayo bantu bakithi, Nanga kwangeke sithi ngumongameli ngoba ungcole kwayena okokuqala, ungcolile kwayena, ulisela, ungumbulali. So ilizwe lizoba nobubelo kanjani yena, inhloko yakhona kunguye ongcolileyo. Angithi ubaba omuzi kumele ukuthi kube nga umuntu oclean at least kube kungcono, manje kokuqala nguye umbulali. So into enjalo abantu bakithi iba nzima kakhulu, and umuntu oqala nokusela nguye otshontshayo futhi. Ba-rehle abantu bezanu-ke-f laba and batshontshela, batshontsha imali yonke ezweni, bayithatha yonke, bayihuquluze yonke, bayifake endlini zabo. Hhayi, mina abantu bakithi angazi ukuthi ngabantu abanjani labo, bazalwa ngubani? Abantu baze befane bonke, kungela ukuthi lo uzoba ngcono, befane nje bevumela nento eyodwa. Bheke ukuthi Zimbabwe manje ilizwe liyatshona lele, bona baphika badayi manje sekubonakala lapho esiya khona. Siyabona libonakala litshona lesiya phansi sitile mina babebhizi lesho njalo. Ababulali labo abantu ababi plus abantu baya banyanya vele abafuna abantu abantu babanyanya babazonda ugawulela bochuma labo babatshiya linyanya madoda. Lona liphezi livula imilomo lenuka njengenyoka la. Siyalizonda madoda silithande yenze ukuthi likhulume into ezela ngqondo emphakathini. Lifundisane ingane. Litshotsha abantwana lithi beyekuphi. Bekhulile kuphi abantwabenu. Abantu bangcono ngoba vele bafulaa bahamba phezulu njengenyoka. Itabethu bayekuphi madoda. Aze inhliziyo zethu zibuhlungu akuyicwayekaba sithukane siyabonga abalalela. Kodwa zamani madoda ukucabanga kahle. Uchuma licabaye kahle likhulume into lengqondo madoda. Selikhulile. Siyabonga abalaleli ngibanithanda lonke, ngithanda lonke emahlaba ezulu.
Hhayi, thina sibe nokuba ngconywana kodwa sikala abantu bakithi ngelizwe. Into ezenzakala elizweni bantu bakithi yizo ezisenza sihlale sikwazi ngemuli zethu ukuthi zivuke kanjani, zilele kanjani, zishone kanjani. Into esenza sibe siloka sibhile sikhuluma nana sifuna ukuzwa ukuthi abantu bakithi bashone kanjani bantu bakithi. Akusiko ukuthi siyathanda ma singazwanga ngempilo yabo. Sizwa sinosizi kakhulu mawuzele kuyahela mpela ukuthi eshe manje sisi bethu akunamajesi indlala kodwa zona iziphatha amandla zethu azizihluphi azizikhathazi sisidla phasi njengenyona akekho umuntu osiholelayo ukuthi sizodla sisuthe. Hhayi, sithole nzima abantu bakithi loba nje inhliziyo zethu zibuhlungu kodwa ngelinye ilanga sizoxola kodwa kudala ngoba liyazibona vele azinandaba nathi siyaziphandela. Aba bafowethu bashonele egangeni kuthiwa kuzwisa ubuhlungu bantu bakithi ngoba bebalekela yona le nto esekhaya isisixosela izulu.
Abasale banani balaleli nabasakazi, ngiyalibingelela lonke abantu bakithi. Igama lami nginguVodloza owasemanama eGwanda. Ngiyajabula kakhulu ngomsebenzi wenu basakazi elisenzela wona thina singumphakathi. Ngithanda kakhulu indlela izindaba zenu elizikhipha ngakhona. Indaba zenu lizikhupha njengokuba yonke into yenu elikhulumayo nje zonke izinto elizisakazayo lisuka lizihlolisise zinge okweqiniso zonke. Ngithanda futhi ukulibonga kakhulu ngezinhlelo elisinikeza zona insuku zonke. Siyaqhubeka la silandelela u-Studio 7. Ngithanda kakhulu indlela elikhuluma ngakhona ngembali ekazaphu amalanga lawa, okuyimbali evele ifihliwe, yavele yafihlwa ukuthi ingayazakali, ingabi khona, ingasakazwa noma yikuphi womsakazo ezweni laseZimbabwe. Kodwa siyabonga u-Studio 7 ngoba ukwazile ukuthi uxhumane nabalweli benkululeko abavekuvuyo uviyo nezipra nezaphu. Ngiliqhubekelani phambili ngomsebenzi omuhle ngenhlelo ezifana nalezo ukuze nolutsha lwethu nabo bakwazi imvelaphi yabo. Ngiyabonga mina, ngithi asiqhubekeni phambili lisinikeza futhi izinhlelo ezifana nalezo.
Hayi, siyabonga Zulu kandaba elisithumele imilayezelo yenu nge-WhatsApp kunombolo zethu +1 202 465 0318. Lamhlanje kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngembali yebandla lezaphu ethiwa ngabanye ayifundiswa kahle ezikolo, sixoxa lowalwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra umnumzana Strike Mkandla ongunobhala jikelele webandla lezaphu.
So abantu bebizwe lonke babe khona kuzapha ngapha kulabantu bemathelele ngisawu sosilindiza la ku JZ Mall akulandawo engalamuntu ebhinga kulabo umntanga enhlonzo so bebizwe lonke lezindabantu kuzapha zange kube yinto kusona yangancane nemhlobo ngancane njalo ngempilo ngesikhathi sempi lapho kwaliwa khona okuziwa yokuthi sehulungu lephezulu emashonal endiwes kusiza ngapha ukubuthi ngoyi kusiza phansi la so izaphu yiyo elwayo emashonal endiwes zange kwenze ukuthi emashonal endiwes so yazi yathatha izindawo leziyana ngemva kokukhululeka kwelizwe
khona okwenza ukuthi batsho njalo ukuthi izaphu yayilibandla leMatabeleland njalo ilokhu libandla leMatabeleland kahle kahle kuyini
ukwenza kube njalo ukuthi babefuna khonokho ukuthi bona bazitshaye njengabantu abayimashonalini bazame ukuthi ukuthi izaphu yasemashonalini and then okunye kukhosa ukuthi abantu bemathebeleni bebaningi ngoba bequma lapho besiye ezihambe bequma ifolo ebebaningi njengeziqukalekele kodwa-ke labemashonalini bebebaningi to the extent ukuthi unongwe nalona abaqina beningi ikhomanda ye-ami bathenga izip and baningi abanye bayeyisihlo staff uzipra ngiyamkhohlwa lubawayengowemashonal so abantu abaningi abezitra top levels abevele emasukeni babekhona abantu belizwe lonke and then laba bezanu bafuna ukuthi ngoba bona babengagcinanga emathebeleni bafuna ukuthi batshaye abantu emathebeleni beyotshayela ukuthi inkungu vela khona bazame futhi ukuthi kuthiwe abantu abaqinileyo kuzaphu abemathebeleni ukuthi but baqala babulala abantu abaningi emashonal endiwes ababebezii lakuzapha so lokhu yikuthi bazame ukuthi behlukanise ilizwe futhi bona baqine emashonal endiwezaphu iqine emathebeleni ayisikho iqiniso lakhona ngoba kudala thina esasisakhula siyizaphu sasikwazi ukuthi nxa ufuna izinto ezizwayo qonde ehighfield lapho kwakule zaphu evuthiweyo khona esasizuza khona amaphepha avela kubogona kuzingu avela kubowawa sasiwathola emashonal endiwesiza ngapha kobulawayo ngude yazaweranga unkomo wayengumuntu welizwe lonke maybe yikho kwenza ukuthi bamesabe ukuthi uzumdilize kumele umenze umuntu wangancane kathi kathesi uzobe sithi hayi inkomo ngisaza zibawu umuntu owenziyisa zakubaleka ekhaya ngumuntu onjani ngoba unkomo owaphume ebaleka kulelizwe so kumele kukhangele khonokho ukuthi kathi nxa besigcinisaza zibawu kodwa waphuma ebaleka waze wayahlala endlanda kweminyaka ngokalungisa iyunithi yakhona kumele kubone ukuthi ngabantu babefuna ukuthi bamcoti ngapha besithi ngiyisaza zimbawu
lo ke ngumnumzana Strike Mkandla unobhala jikelele webandla lezaphu njalo engomunye wabalwa impi yenkululeko kusasa ke sigqiba inhlelo zethu zezaphu sixoxa lomunye njalo owalwa impi yenkululeko thiyani indlebe kanti kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba kule mbono ehlukeneyo phezu kodaba lokukhethwa kwenkokheli ye-National Executive okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa isisindo semali yohlobo lwe-RTGS dollar siqhubeka sikhihlika yona intengo ezitolo iqansa silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni ntambama ngo-half past 7 kumbe kusasa ngo-half past 6 ekuseni.